khona waye khona ulizwi waye ngukulunkulu ulizwi waye ngukulunkulu mhlaba lo wawumnyama wamemeza bulizwi owathi makube nokukhanya ngelo ukukhanya kwabakhona wo mhlaba wawungakabi khona waye khona ulizwi waye ngukulunkulu ulizwi waye ngukulunkulu mhlaba lo wawumnyama wamemeza bulizwi wathi makube nokukhanya ngelo ukukhanya kwabakhona engabubani lo Oh, wayesethanda umuntu waphefumulela kumuntu uma usebezu komhlaba wadala izulu nomhlaba wathala kumuntu waphefumulela kumuntu uma usebezu komhlaba engakubani loyo usalini nanini engakubani lo uthixo wesikhwele wena ubani lo Church.